soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ngolwesine mhla ka 24 kuNcwabakazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yelapha ngamanayini, njengaye Venus Mine ngabe ngakhangela sakhangela amabizo asela. Ade ngikwazi ukuthi kuse Venus Mine kodwa ngiqale ngaya ko Blackman.
Ukuvota kuqhubekele phambili namhlanje kwezinye indawo zelizwe ngenxa yokuphuza ukuqala ukuvota eZimbabwe izolo. Abebandla le-TCC bathi bakhathazekile kakhulu ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo elizweni. Njalo bathi kusobala ukuba akungeke kwaba lempumela ebalulekileyo. Kulabantu abenhlanganiso ezizimeleyo ababotshiweyo kulembiko njalo yezehlakalo zodlakela kwezinye indawo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukuvota obekumele kuphele izolo kuqhubekele phambili namhlanje kwezinye indawo. Iningi likhala ngokuphuza ukufika kwamaphepha okuvota, ama ballot papers, ukuswelakala kwamabizo kugwalo lwe-voters roll kanye lokuqala ukuvota ebusuku. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Ukhetho oluqale izolo luqhubekele phambili endaweni eziningi zeHarare lendaweni ezigombolozele leli dolobho namhlanje. Lokhu kubangele ukuba amaphepha okuvota aphuzile ukufika endaweni obekuvotela khona abantu. I-Studio 7 ibone lokhu kusenzakala endaweni ezifana lemzini eyebudiriro, Wesley Warren Park, Glenview, lezinye eziseHarare lapho amaphepha okuvotela aphuze ukufika endaweni lezi. Acina efika phakathi kobusuku. Lokhu kwenze ukuba uzula vote ebusuku endaweni lezi, njalo amaphepha okuvota abefika engenelanga kwezinye indawo. Indawo lezi zazakala njengendawo ezilabasekeli abaningi abebandla le-CCC. Olunye njalo udubo olukhathaze abaningi izolo ngolokuswelakala kwamabizo endaweni eziningi ezigoqela eKwekwe, lapho abaningi abatshonele bhoda bedinga amabizo abo kugwalo lwe-voters roll. Omunye oswele ibizo lakhe ngumnumzana Tinashe Sithole.
Yelapha ngamanayini, njengaye Venus Mine ngabe ngakhangela sakhangela amabizo asela. Ade ngikwazi ukuthi kuse Venus Mine kodwa ngiqale ngaya ko Blackman.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Ellen Shiriedenga oyibandla le-CCC yena othi kabathokozi ngendlela izeki eqhube ngayo ukhetho.
Abantu bagcine sebevota ngaphakathi kobusuku, so yinto esikhathazekileyo kakhulu ngoba nxa sokuvota emnyameni kulokunye okuphambanisekayo okuthile.
Ingcitshi ezichubungela ezombusazwe zithi lokhu kwenza izeki ingathembeki, njalo ukhetho lwalo nyaka impumela yalo iyabe ingamukeleki. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Thembisa Ntunga osebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council othi lokhu kulakho kuphazamisa isimo sokhetho.
Izeku kusebenze kwenzileyo mina ubona wami yenza ukuthi singayithembi owakuqala. Singabi kwazi ukuthi lokho kwayenzakala kwayenzakala ngenxa yokuthi kwangenela abantu bepolitiki kumbe hatshi. Simele sinanzelele ukuthi izeki yafakwa kumthetho. Umthetho singathi la uyabo phansi kweconstitution. Kodwa lokho okwenzakaleyo kutsho ukuthi kuthathile abanye abantu ilunga lokuvota.
Umkholi wezeki umnumzana uhloyile Silayigwana utshele intatheli izindaba ukuba ukhetho luqhutshwe kuhle esithi ukuphuza ukuvota kubangelwe izindaba zokhetho ezikade zisemthethweni ndaba.
Ngizananzelela bakwethu ukuthi khona ukuphuza lokho kubangelwe ukuthi khona emveni sive lama court cases amaningi kakhulu ongajwayelekile ngakho ke ama court cases lawa yiwe enze ukuthi khona siphuze kancane ukuthi khona si print kumbe nisenze ama ballot papers
soluphele ukhetho lolonyaka uZulu esemelele impumela ezaqala ukwethulelwa umhlaba okusemthethweni kusasa ngabezek eNational Command Center eHarare ngimele isithu 7 seHarare ngimndodo lozindlovu.
Kwezinye indawo zelizwe impumela yokhetho isifakiwe ngaphandle kwezitishi lapho bekuvotelwa khona. Kubika intatheli ye Studio 7 uEzra Chisa Svanda.
Inengi lithi ukhetho lwalonyaka belungakhulekanga ngoba ikomishini eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission yehlulekile ukuphatha ukhetho ngendlela efaneleyo. Abanye abantu abavotanga ngoba amagama abo engekho kugwalo lwababhalisa ukuvota. Unkosazana Melody Nyoni ngomunye wabangayenelisanga ukuvota.
Izizwe lami ngiliswelile so angivotanga. Ngiliswele e-LM, M-Cheke, laseNjobe Hall. So angivotanga, angirejistile 2018 kodwa angivotanga kahle.
Ibandla le-United Zimbabwe Alliance lithi ukhetho belungakhulekanga ngoba baqeda isikhathi emadale emthethwandaba bevinjwa libandla le-ZANU-PF ukukhankasela ukhetho bengawakhululekileyo. Umfundisi Frank Mhlanga ngumsekeli kamongameli waleli bandla.
Ibingekho level kungahlekisisa thina esasivalelwe ngaphandle sithe ikhothi sesiwinile ekhothi sokusele nje amalanganyana ambalwa nje ukuthi umuntu akhankase ngamalanganyana ambalwa akuzange kusinikeze lathi ithuba lokuthi sikhankase sikhululekile kulesikhathi lathi esaneleyo. Well, sizakuthatha njenge-learning curve ukuthi sifundile ukuthi sidila labantu abanjani.
Umongameli wezaphu uMnumzana Sibanda izwi lenkomo uthi okwenziwe yi-ZEC kuyayangisa.
Ukhetho luka-1980 belungcono ngoba bekungakabi lama systems, kungala mthetho, kungala izindlela ezicolekileyo njengesikhathi kathesi sokulezekhi ukuthi kade kumele kwehlukane kathana lo-1980 kodwa kwedlule ngo-1980 ukwenza kwakhona.
UMnumzana Joe Tuma olilunga le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF uthi ukhetho belukhululekile uthi amhlophe kwabanqobileyo kubandla le-TCC.
Only free and fair and fair and credible election. Ngithemba ubana i-TCC layo izaba lakho ubana ikuvume ke okuzaphuma endaweni zonke ezinye njengoba lathi sivuma ukuthi hayi kobulawayo lapha sebenqobile khonokhu yiso ispirit esifunakalayo nxa sisenza ukhetho hathi kubana abantu bathi bona uyabufuna i-result engeyakho kuphela.
Bezekhi balile ukhuluma le-Studio 7 bathi bazabhala umbiko omayelana lokhetho kungakudala. Impumela yokhetho izakhitshwa okusemthethweni izekhi namhla ebusuku lakusasa. Ngibe le-Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Svanda.
Esabelweni seMathebeleleni North, abantu bathi sebelinde ngabomvu impumela yalolu khetho. Kepha ngasikhathi sinye, abanye bakhala ngokwehluleka ukuvota ngezizathu ezehlukeneyo, ezigoqela ukuswelakala kwamabizo abo, ukusilela kwamaphepha okuvota, lokuphuza ukuvulwa kwezinye indawo zokuvotela ama-polling stations. Kubika uNokutaba Dlamini.
Abasakhulayo bakulomhlubulo wangenyakatho yemandebeleni inengi labo ebelivota okwakuqala empilweni yabo babikwa bephume ngobuningi ngemva kwemikhankaso ethile eyenziweyo phambilini kokhetho lemfundiso yokuqakatheka kokuthi besebenzise ilungelo labo lokuvota. Omunye wabasakhulayo laba ngumnumzana Ronald Hlatshwayo odabuka emangweni welupane othi sebevotile ngakho ke sebemelele impumela yokhetho lolu.
Abasakhulayo basuke basukuma baba baningi bavote kukhanya ikakhulu esikhale indaba unemployment lay iningi lama youth asisebenzi.
UMnumzana Charles Sivanda wedolobheni le Victoria Falls laye uthi sebedlele egilweni.
Abantu bafuna indawo ezinela bese bona khona abantu ka bamelela amazawu.
Loba nje ulindelo lolulukhona kulabanye abangenelisanga ukuvota izolo ngesizathu sokuseleka kwamabizo abo ikakhulu eVictoria Falls kodwa omele iZimbabwe Electoral Commission eWange West umnumzana Douglas Siyatimba ongukonstituency elections officer uthi lokhu kubangelwe ukuqunywa lokuginywa kwamanye amawazi ngohlelo lokwehlukaniswa kwemingcele olwe delimitation.
People are given a chance to check their names during the inspection period.
Abantu bakhiwa isikhathi sokuhlola amabizo abo, isikhathi sokulungiselela, bakwenza lokho. Kodwa yibo futhi ababuya bazisula baya kwamanye amawadi. Yikho okwabangela ukuthi i-system zethu zibafunde laba.
Umgcini sihlalo wezano PF esabelweni seMathebeleleni North umnumzana Richard Moyo uthi labo basalinde impumela kodwa laye ukhala ngokusweleka kwamabizo amaningi.
Abantu abaningi sube baswele amabizo yikubona lelokhuzeni le abantu abakhasta amavoti babe babithwana this time because of khonokho kokuthi athi beswele amabizo omuntu ehokhe edinge wonke amastation akhonapho. Elisa abahamba ngemota bekungcono but abahamba ngezinyawo omunye athi begcina bekhalala abantu bethi nxa amabizo ongalibona ukuthi ibizo lami kalikho ehle khalala ukuvota.
Abezekhi bathi ngaphandle kohlupho lokuswelakala kwamabizo kwezinye indawo zokuvotela ukhetho luphutshwe ngokuthula njalo sebeqalisile ukubala amavoti ikakhulu awamakhansili agoqela iVictoria Falls esabelweni sangenyakatho yemandebeleni indawo phose zonke zivuliwe ngesikhathi izolo njalo lama-ballot papers abenele ezitishini zokuvotela. Umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Prince Dubeko Sibanda laye uthi ukhetho luhambe kuhle njalo uthi lothemba lokuthi bazanqoba endaweni eziningi. Ukhetho lwalonyaka luzwa ngesikhathi iningi likhala ngokuwa kwesisindo somnotho, intengo ephezulu kanye lokusweleka kwamathuba emisebenzi. Lokhu kusekelwa luphenyo lwezimstati olwethule kunyanga ezimbalwa ukuthi abafika phose izigidi ezintathu, 2.8 million eZimbabwe kabanamsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Emhlubulweni wezansi yemandebeleni khona abaningi basola iZimbabwe Electoral Commission ngendlela eqhube ngayo ukhetho lwayizolo. Kodwa abezeki bona bathi ukhetho lolu luqhutshwe kuhle kulesi sabelo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeMongeni weMadali Village eGwanda zithi kuswelakala kwamabizo abanye ababhalisele ukuvota kuveza ubala ukuthi Zeke kayiqhubanga kuhle ukhetho lwayizolo. Lokhu kufakazwe ngumnumzana Petros Mkwena, umhlali wesitawutse.
Amabizo abantu abanye besisicakala kini police station kumareserva besithi ungafica kupolice station enye ukuthi uyebamba le police station elebizo lakho beugatshana abantu besuka bengasayi. So izeki ibe ngaredi for election lomo singakuthatha ukuthi mhlawumbe i-strategy instruction ebeyenziwe ukuthi benze njengokholokho.
La mazwi agcizelelwe yisikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change ezansi yamandebeleni umnumzana Ntando Ndlela othi kukhona ukunuka santungwana kubudlelwane bezek kanye lebandla lezanu PF.
Into edanisileyo ukuswelakala kwamabizo abantu kuma-polling stations abawajwayeleyo njalo ama-polling stations aseduzane la. Abantu abaningi bagcine bengasenelisanga ukuvota ngoba bengatholi amabizo abo. Ibe yinto enkulu kakhulu esingazi kuba yinto ebeliphutha kumbe yinto evele ihlelwe izanu PF lezek ukuze abantu bangenise ukuthi bavote.
Kodwa umnumzana Khubani Moyo olilunga lebandla lezanu PF esabelweni sezansi emandebeleni uthi ukhetho lukhutshwe kakuhle njalo amatafula abefakwe libandla lakhe phansi kwendawo zokuvotela ngalani lozibani ngoba yiloba ngubani evunyelwa ukwenza intando yakhe khathana lalapho okuvotelwa khona.
Okwenzakala ngaphandle kwe-300 meters ye-polling station akulani lozibani ekade kusenzakala la ekade mbona khona bekuyikuthi nje abantu nxa bevela khonapho abantu belilabo babesiqiniseko sokuthi babone ukuthi kanti vela abantu abazalavota bangaki ukwenzela ukuthi sigcine idata yethu njengeparty bekungalani lokuthi umuntu atshele ukuthi avote njani kumbe abuzwe ukuthi yeyovote njani.
Umkondiso kata lwezo kheto ezansi emaNdebeleni umnumzana Rapson Nyoni uthi baqhubeka kuhle ukhetho esithi labo abangenelisanga ukuvota ngemva kokuswela amabizo abo kuvoters roll kungaba ngabantu abakade bengabhaliselanga ukuvota.
Sivule ngesikhathi ngo-7 o'clock sasebenza ilanga lonke sazo sazavala ngo-7. Ukuswelakala kwabantu ukuthi kaba aphiwe kuvoters roll, so omunye umuntu ungena lapha angafanelanga aye khona angaphi khona ahle acaba ngokuthi yena kakho ahambe. Thina ngapha sazi ukuthi umuntu ongekhoyo uyabe engarejistanga ibizo aliziphumisi, angeke liphonge uziphumele.
Boqhubeke kulokuthula namhlanje endaweni ezijeneyo zeMathabeleni South kungela zehlakalo zodlakela ezibikweyo. Uzule qhubeka ngemisebenzi yakhe yensukwini elinde ukuzwa impumela yokhetho. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Abebandla eliphikisayo ele-TRCC bathi bakhathazekile kakhulu ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo elizweni, besithi kusobala ukuba akungeke kwaba lempumela ebalulekileyo. Kodwa bathi inkinga ezibe khona bebezilungiselele njalo bazimisele ukunqoba lanxa lungaqhutshwanga kuhle lolukhetho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe yisikhulumeli se-TRCC, uMnumzana Promise Mkhwananzi, emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe ewoteleni yeBronte lamhla emini. Ulandisa kabanzi uMkhwananzi ukuthi yini abazoyenza ukulondoloza impumela yokhetho elizweni ngendlela elokuthula engeladlakela.
Sibona ukuthi uZulu uzimisele kakhulu uku-exercise i-rights yakhe yokuvota. Sibakhuthaza njalo ukuthi abayale benjalo. Isibanga lesi singena ngisho sisiqakatheke kakhulu esokwelusa ivoti yethu, nokuba leqiniso lokuthi esizivotileyo impumela yakhona iliqiniso eyalokhu abayokufiswa yimbono yeZimbabwe, okuyikuthi u-Advocate Nelson Chamisa abe nguye umongameli weZimbabwe lebandla lakhe le-Citizens Coalition for Change.
Kodwa umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU-PF, uMnumzana Farai Marapira, uthi uqakathekile ukuvumela ukhetho luqhutshwe luze luphele.
Isathi nalutshatha kanyanya ukugumbuka kuzek nokuthi tunozawa ukuthi zek ubutisa 99% iningi yakathi kwahondohombe.
Thina asilankinga labezek ngoba bebambe umsebenzi omkhulu.
UMnumzana Martin Million oyisakhamuzi seMavukutafara eHarare uthi ufisa ukuthi abantu bonke bamukele impumela yokhetho kungaze kwaba lodlakela.
There should be no bitterness on anyone who has been defeated.
Akumelanga kube lozondela omunye ngemva kwempumela le.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uMnumzana Bekezela Gumbo, uthi okwenzakale kukhetho lwalonyaka kungekuhle emehlweni womhlaba.
Ukuphuza ukuqala okwenziwe emathawini kuma-urban constituencies njengeHarare leBulawayo ule mphumela emibili ecikiza isithunzi se-election eZimbabwe.
Abekhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni eyezek izwelo baxolisile kuZulu besithi kube liphutha okwenzakeleyo ukuthi abantu kwezinye indawo zokuvotela bephuzile ukuqala ukuvota bangezelela isikhathi kulabo abakade bevele bengakaqali ukuvota. Ngemva kwalolu khetho oluqale izolo lwaphela lamhla kwezinye indawo ezibe lenkinga, abezek bakhangelele ukwethula okusemthethweni onqobe kukhetho lokudinga umongameli welizwe phakathi kwensuku ezinhlanu ezilandelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kulabantu asebebotshiwe ngesikhathi kuvotwa kusukela izolo, kulembiko njalo yezehlakalo zodlakela kwezinye indawo zelizwe. Kwezinye indawo, abasekeli bebandla leZANU-PF babikwa belayiniswa behlolwa ukuthi ngempela bavotile na. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kuvezwe yisikhulumeli se-TRCC, uMnumzana Promise Mkhwananzi, emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe ewoteleni yeBronte lamhla emini. Ulandisa kabanzi umkhwananzi ukuthi yini abazoyenza ukulondoloza impumela yokhetho elizweni ngendlela elokuthula engeladlakela.
Sibona ukuthi uZulu uzimisele kakhulu uku-exercise i-right yakhe yokuvota. Sibakhuthaza njalo ukuthi abayale benjalo. Isibanga lesi singena ngisho sisiqakatheke kakhulu esokwelusa ivoti yethu nokuba leqiniso lokuthi esizivotileyo impumela yakhona iliqiniso eyalokhu obufiswa yimbo leZimbabwe, okuyikuthi u-advocate Nelson Shamisa abe nguye umongameli weZimbabwe lebandla lakhe le-Citizens Coalition for Change.
Kodwa umqondisi obona ngokwethulwa kwemibono
yabona dadhe ukuthi lolu ukhetho lwavele lwaqala lulezigwenxa. Siyazi ukuthi amadale ayephishekile ebhizi kuphoxwana, yikho akungethusi ukuthi ngesikhathi leso sokufanele kube isikhathi sokuqala abantu besiya khangela amabizo abo besiyafaka uxa kuma-polling stations, amanye amaphepha abeswelakala, kube lokuphuzaphuza. Sokuhle kutshengisela vele ukuthi laba aba-supervisor ukhetho lwakhona sokubehlula, kubehlula ngoba kulokungenela okuningi okwezana u-PF. Ngoba asinanzelele ukuthi kusukela 1980 kuze kuyefika kathesi akula sikhathi leso okwathiwa khona kushoda amaphepha, ama-ballot papers. Ayevele emaningi kakhulu. Ukungenela kwefazi ethiwa yifazi le sokuphambanisa into eziningi-ningi. So okwakhathesi loba kulezinye indawo lapho akade kuvotwa khona kulokuthula okuthize, hhayi, ngibona ngathi iy'ngxaki zakhona beziningi kakhulu. Kuzaphambaniseka nxa sokukhulunywa impumelo yakho, nxa sokukhulunywa imithetho etshiyeneyo eyokhetho. Kufanele kube yiZEC ekhuluma ngakho ngoba yiyo ephatha intambo ngesikhathi lesi. Kodwa uyabona ukuthi ngenxa yokuthi yona iZANU ungwayo kayibandlululi phakathi kukahulumende leqembu leZANU PF, baye besebengenela sebephoxana. Ye akwethusi ukuthi engxenyi olunye uhlangothi lezanu PF ubelisithi bona hhayi kungcono abantu bayevota bacedise ilanga lelibeli olide abanye bephikisa, ngoba kuyatshengisela vele ukuthi iminkenke ivele ikhona phakathi kwezanu PF njengoba sebesethuka nje kathesi. Ngoba uyabona ukuthi impumelo yakhona ama-results akhona angenayo atshengisela ukuthi ujaha lo i-CCC uNelson Jamisa usengathi sejike okwezintonganyana emareserva kungaba nguchilo phandle. Angisoze ngiyethuke ngibona kusiba i-rerun. So ukuxega-xega kwezanu PF sokutshengisela ukuthi kungabe kuqondana ukuthi bazalahlekelwa izihlalo ezimbalwa.
Sixolise lapho. Leyo yingcwethe yecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya obexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ngalolu khetho. Siphinde njalo ukuthi kulabantu asebebotshiwe ngesikhathi kuvotwa kusukisela izolo kule mbiko njalo yezehlakalo zodlakela. Kwezinye indawo abasekeli bezanu PF babikwa belayiniswa behlolwa ukuthi ngempela bavotile na, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kuvezwe yisikhulumeli se-TCC umnumzana Promise Mkhwananzi emhlanganweni lentathali zindaba owenzelwe ewoteleni yeBronte lamhla emini. Ulandisa kabanzi uMkhwananzi ukuthi yini abazoyenza ukulondoloza impumela yokhetho elizweni ngendlela elokuthula engeladlakela.
Sibona ukuthi uZulu uzimisele kakhulu uku-exercise i-right yakhe yokuvota. Sibakhuthaza njalo ukuthi abayale benjalo. Isibanga lesi singena ngisho sisiqakatheke kakhulu esokwelusa ivoti yethu nokuba leqiniso lokuthi esizivotileyo impumela yakhona iliqiniso eyalokhu obufiswa yimbo leZimbabwe, okuyikuthi u-advocate Nelson Shamisa abe nguye umongameli weZimbabwe lebandla lakhe le-Citizens Coalition for Change.
Kodwa umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU PF umnumzana Farai Marapira uthi uqakathekile ukuvumela ukhetho luqhutshwe luze luphele.
Iswathina iluchata kanye nokugumbuka kuZEC, nokuthi tunozwa ukuthi ZEC ubutisa 99% iningi yakathi kwahondohombe.
Thina asila nkinga labeZEC ngoba bebambe umsebenzi omkhulu.
Umnumzana Martin Million oyisakhamuzi seMavukutafara eHarare uthi ufisa ukuthi abantu bonke bamukele impumela yokhetho kungaze kwaba lodlakela.
There should be no bitterness for anyone who has been defeated.
Akumelanga kube lozondela omunye ngemva kwempumela le.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo uthi okwenzakale kukhetho lwalonyaka kungekuhle emehlweni womhlaba.
Ukuphuza ukuqala okwenziwe emathawuni uma iben constituencies njengeRare leBulawayo ule mphumela embili ecikiza isithunzi se-election eZimbabwe.
Abekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni eyezek izolo baxolisile kuZulu besithi kube liphutha okwenzakeleyo ukuthi abantu kwezinye indawo zokuvotela bephuzile ukuqala ukuvota bangezelela isikhathi kulabo abakade bevele bengakaqali ukuvota.
Loba nje ukhetho luqhutshwe ngokuthula kwezinye indawo zelizwe, kube lokufuthelana okuqhamuke endaweni ezehlukeneyo kulandela ukuphuza kokufika kwamaphepha okuvota lokuphuza kokuvulwa kwezinye indawo okwelule isikhathi sokuvota kwaze kwaphela namhlanje ekuseni. Wobulawayo amabandla aphikisayo akhala ngenhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe IFAZ bethi bephula amalungelo okuvota. Lokhu kuchasiswa kabanzi lilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Shelton Tembo. Ilunga le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma usola ukuhlukuluzwa kwamalunga e-FAZ ngoba basebenzelana lebandla lakhe.
Akula mthetho oyalisa ukuthi abantu besete up ama-survey exit points after a poll. Akwaliswa lokho as long as ungekho ku-300 meter radius le ekhulunywa umthetho.
Iningi elikhulume le Studio 7 lithi amapholisa abaphathe kuhle kobulawayo bekungela dlakela kodwa ukhetho alubalulekanga ngoba amaphepha okuvota aphuzile ukubuya kuthi iningi labantu lehlulekile ukuvota ngoba amabizo abo engekho kuluhlu lwababhalisela ukuvota. Kusasa amaqula abekade bezohlola ukhetho lalonyaka kuleli agoqela inhlanganiso ezinjenge-European Union akhangelelwe ukwethula umbiko wabakubone kusenzakala kukhetho lweZimbabwe eHoliday Inn eHarare kuthi inhlanganiso yomanyano wamazwe awazwekazi le-Afrika eSouthern African Development Community iSADC yona izabe iseRainbow Towers leyo manyano wamazwe abensundu e-Africa Union. Isikhulumi samapholisa iZimbabwe Republic Police umnumzana Paul Nyathi ukhuluma ngobudlwangudlwangu ngesikhathi sokhetho.
Sizabona ngokuhamba kwesikhathi njengoba kathesi ama-officer commanding police district lama-officer commanding police provinces bazasibriefa singafika 7 o'clock entambama ukuthi wasitshele ukuthi kathesi umumo wami njani.
Izolo eHarare kunabantu abangamashumi amathathu nasikhombisa abasebenzela inhlanganiso ezikumsebenzi wokulondolozwa kwelungelo loluntu ngokuphathelane lokhetho eZimbabwe Election Support Network iZESNI le-Election Resource Center i-ERC ababotshwe behlola ukhetho besemahofisini abo abakhangalelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Kulemibiko njalo yokuthi kungabe kufe umuntu oyedwa izolo kodwa kuleminye njalo imbiko egoqela owamapholisa othi lumuntu akafanga. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseCommand Center kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Ana, sizwe ukuthi abalaleli bona bathini.
Studio 7 linjani basakazi bethu abahle, selithanda kakhulu ngempela ezisethulela zona. Lisenza lathi sihlale si-updated sizwe ukuthi kuhamba njani. Zindala zombili kodwa ke hayi kuvele khona usobala ukuthi leli ibandla leli busayo alifuni into elingayifuniwe ukuphuma. Okunye ngicabanga ukuthi leli ihloni zikhona.
Siyabonga. Likhumbule ku-Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ukhetho. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. ukuvota kuqhubekele phambili namhlanje kwezinye indawo zeZimbabwe. Lampo abantu abaphuze khona ukuvota izolo kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.